siyathola umbiko esuka emawadini ukuthi kulendawo esezilohlupho lokuthi bazithola amanzi ikakhulu indawo esizizwayo iphumla south kodwa hathi iphumla south yonke siyacetshiswa izakhamizi ukuthi kulezinye indawo ezilohlupho lwamanzi njalo amanye amanzi kuthiwa ayabuya anyamalale njalo silazo eziyindawo ezinjabo komzilikazi ngapha siza kulendawo yezihlupho olufana nayo oQueen's Park kube lohlupho olufana nayo besithola leyo mbiko kuma-structures ethu akhona ngalo ukuthi amanzi ayahamba ahlalise kulezisuku engekho so-ke yiluhlupho abantu ababhekane lalo lololo lokuthi kambe bazaphila njani nxa umumo uqhubeka usiba yilesi simo abantu bengela manzi
siyabona ukubana lo umnyaka izulu linile kuhle sibili kodwa udubo lwamanzi lukhanya lokhu luqhubekela phambili kungakubangelwa yini lokhu
well izizathu zingabe ziningi kodwa esinye sikunanzelela esikutholayo kula ma-basic pipe ama-basic pipe akhanya ayandile kakhulu asilandabuka silasho ukuthi iqiniso yini but engxenye ukuthi ama-pipes akhona asemadala so kungaba le-basic pipe kubangela uhlupho lokuthi sokuvalwa amanzi indawo eziningi bezama ukulungisa khonapho sebelungisile futhi after a few days wathiwa sokutshayile phose ngoba uhlupho oluba khona kodwa olunye oluya silizwe likhulunywa ngalo kuyena nxa kwesikhathi kungahamba amagetsi kuzigakazenezi lapho kufanele kuponshe khona amanzi kuba lolu hlupho kodwa-ke olunye uhlupho esinake iphumula south asilaqinisa ukuthi kanti kungani ngoba vele ilohlupho isikhathi eside engxenye sokuthi into amanjinela becouncil ababoni kanti into le bengayilungisa njani ngoba iphumula south ibe le ndawo ezihluphayo okuthi lanxa amanzi khona ayabuya anyamalale and uthole ukuthi uhamba ngemawanani ongatholi ukuthi ubone kule zindlu ezila manzi uchaphe nje khona apha engxenye ezi-street ezimbili ezidathu uzalezo kule zindlu ezingazibe la manzi so-ke uhlupho lwakhona ngabona ngokubona kwethu lidinga ukuthi engxenye kulungiswa amaphayipe akhona ukuze ethi ahambelane kuhle ukuthi xa unika amanzi anganika abanye ancitha abanye so ngokunye engxenye ongayobala khona kufanele i-council nama-engineers babona ukuthi bayakulungisa ngoba kule ngosi ebantwini
njengoba sikhangelane lo bhubhane lwe-COVID-19 ukusilela kwamanzi lokhu libona ungani asoze kufake izakhamizi engozini na
isikhathi esiphila kiso isikhathi esibuhlungu njalo esilengozi eseyobhubhane lwe-COVID-19 njengoba ezinye iziqondiso izilayezo ezilethwayo i-World Health Organization le-Minister of Education i-Minister of Health yikuthi abantu kufanele bahlale begeza izandla kube le-hygiene ephakemeyo abantu bahlale behlanzekile izindawo zihlanzekile labo behlanzekile yabimzimba kodwa-ke nxa sokusiba lo hlupho lwamanzi lolu abantu bengasatholi amanzi kubengathi kule ngozi enkulu yokuthi engxenye sokungenza phoselo umkhuhlane unganqandeki kuhle uqhubeke umemetheka nje okungani nje kulezi suku uhlubhethu kodwa singasakhulumphela ngobhubhane ziningi izifo ezile ngozi ngakungela manzi okholera bangaba leyo bangasihlasela futhi labo